mina umuntu othanda ukusebenza nabantu, ngisebenza lemhlobo yonke, bonke nje abavela e-Africa. Kodwa okwakathesi ngixhose nje abavela eZimbabwe, abavela nje abantu be-Midland, Bulawayo, labavela zonke indawo.
Ye, akusitshele ngamafutshane ngendlela oziqhubayo khona ngale eZimbabwe.
Ngathesi ngilo mntwana engimthetheyo. Umntwana lowo unina wam waba naye wamthiyela ugogo u-step grandmother. Ugogo engu-step grandmother bevele ngasitshengiseli ukuthi yena ngu-step grandmother. Ubemthatha njengogogo wakhe. But ugogo bengasakwanisi ukuhambisa umntwana esikolo, ukumthengela ama-uniform, zonke izinto. Lokuthi umntwana lo ubehamba esomabhula ekhatshana, indawo ekhatshana. So ke mina sengikhulume lo headmaster Mr. Makombese, wangichasisela ukuthi umntwana ufunani. Sengibhadele ischool fees, ngathenga ama-uniform, sadinga indawo yokurenta esomabhula e-township laphana. So sengimbhadalela ukuthi umnyaka uye phela ukuze aqhubeke nesikolo njalo akhuphule impilo yakhe. Okunye njengangikwenze ukuthi njengoba izulu selizakuna so Midlands lapho engiphuma khona elwagweno, ngiyathenga inhlanyelo ngiyihambise ekhaya ukuthi bayidistribute le inhlanyelo, bakhangele abantu ababe befuna ukuphiwa ukuze bazilimele, abantu laba bazincede empilweni yabo.
Singathi kuyini okwenza wenze konke lokhu mama?
Ekukhuleni kwami ngikhule ubaba wami uMadalinja u-Absalom ule business, wayele business laphana elwagweno, njalo ngekhaya bekuhlala kugcwele abantu ebanika ukudla, le business yakhe le profit angikhona ukuthi utata wayesenza iprofit ngoba abantu babe buya khona phana besile indlala, abanike ukuze labo bazisindele. Ube engumuntu wabantu njalo lokhulu wami ekade ngike ngahlala la ugogo wami lokhulu wami khona lelo agwelo kohanisi, bekuhlala kugcwele abantu, abantu bephuka ukudla besidwa sibili lokho kuthiwa hhayi befike ekhaya. Khonokho yikho engikhule ngikwazi ukuthi lanxa wena usutholile, nceda abanye ngoba ngikhuliswe esikolweni esiKristu ukuthi umlimi lapho akhiphe khona wena uzayengezelela. Yikho lokho engikwenzayo mina ukuthi lakhonapha angincedanga imhlobo yakithi kuphela eZimbabwe. Ngilabe Nigeria, ngilabe Ghana, engihamba khona ngibabona ukuthi hhayi laba bangafuna unceda. Xa ngihambe kuholiday ngiba-identify ngibuye nabo lapha bazosebenza.
Siyakuzwa kakhulu-ke, phosela ukugcina khonapho-ke mamoyo.
Hhayi, mina ngithanda ukuthi abantu ngabe sonke esilapha kuleli lizwe siyakhumbula ekhaya, siphilise la, siphilisane kuhle labantu bethu, njalo singathandi ukuthi ye mina lokhu ngokwami. Hhayi bo, bakhona njalo abanye abantu abagangileyo abathi bangabuya lapha kukhampani yethu. Ikhampani yethu iyathatha abantu ekhaya ibalethe la. Abanye sebetshontsha amaphephethu, sebesithi kukhampani ekhaya thina siyalilungisela amaphepha. Hhayi, thina silo muntu wethu ovele e-responsible. I-recruitment yethu procedure is so fair. And silo muntu nxa befuna i-phone number zakhe, zinumber zika-team, team ye, one of the white guys. So nguye esisebenza laye ukuthi asincede ukuthi abantu bahambe kuye nxa siya ku-Facebook.